Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 7 ngoNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalacala iSupreme Court.
Omunye wesiphathamandla zebandla leMDC Alliance esanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esechiye umuzi wabo wathatha nabantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi i-commission ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batho ukuthi i-commission leyi kumele icubungisise indaba kaMbuqazulu ku-ground.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwe-commission yebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kuka-TB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane le-COVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana Emery Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189. Labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Wesiphathamandla zebandla leMDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamevayi Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqo eHarare namuhla ngamagqwetha amela umnumzana Matsokere lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisithiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho ukumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalacala iSupreme Court. Isifundo bani esisitholayo ukuthi iappeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkheleswana. Sifundani ngama lower courts isithe thina beMDC Alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho yesiyathaba siyajabula senza amadili lokho kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system ama court ethu asasebe kasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama politicians. I-constitution yeZimbabwe ithi ama courts are independent, akufanelanga ukuthi alandele bani lobani, bafanele balandele i-constitution bakhangele icala njengecala. Izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangaze baphiwe 20 years umuntu echawe ilitshe elilodwa. Ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho khonapho bonke yini esingathi ngesiswa simultaneously bejika ilitshe.
Umnumzana Mafa usichazisela ingqubela phambili ngalolu daba.
Sizabelele sihamba sikhankasa la majahala amabili uThungamirayelo lasi kuma province wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli besitshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe. Sizathatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters. Senza i-civic education kuzaba le program ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe i-celebrate ukukhululwa kwamaqhawe wethu kodwa sifundisa abantu ngakakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela. Siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100 to 1 i-rigging yangkhona ayisozibe khona. Sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi uPresident Chamisa wayewine nge-66% u-2018. Yila noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile. Singabanqobi siyanqoba yithi abe-MPs. Bekhulunyelwa yimi owena uFelix Makale Mapasibanda ijazi elindizayo.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu uphuma emhlanganweni wokwamukela imibono kaZulu ngabedayela ephalamende ngomthetho lo. Umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseHarare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lweGugurawundi. Omunye okhuluma emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlonyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi seGugurawundi.
The commission
is not only investigating a crime that is. Ngibona engani ukuthi i-committee le ikhangela indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana leGugurawundi, ukuthathwa komhlabathi ngodlakela, ukhetho olungakhululekanga lokunye. Ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980.
Lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthaneni lo umvaliye Kanenga.
Daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ku-commission kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo. Kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo.
Okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kukomishi le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwe ground lulungiswe.
Kuqhakathekile ukuthi i-commission ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi i-commission leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe ku-ground ukuze le ndaba iphele.
Idale le-parliament lizaqhubeka lisizwa imbono kaZulu ngalo mthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwegugrawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni wemathebeland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla le-ZANU-PF bahlezi belandula ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Umongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye izokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amathumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kunokubangisana okuningi ngenotho yelizwe nezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke lemitshato. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe sefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabaleka kodwa sesekutholi yakathesi ukuthi omama ikakhulu bokufuthi sebebaleka udluba. Ngobunye ubunzima osobukhona phakathi wezimuli.
Uthi lokhu kuthiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini kanti edinga ukudla okuthile okufana lochago iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ethiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ilizwe liyazama sibilisi ukuthiwa kulama cash transfers abakhona kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. inamba isilaye abazali bakho sesikeza kuza ukuthi asebeyitholile imali ngoba abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezijeneyo kugcinaso kusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwe lamalungelo abakhwazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwe amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution icho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomini Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano sasoabhutsha esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Oqhubeke ethi kube nenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho siphazamise umuntu kundlela ami ngayo lakundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana balesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka-1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulele amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabanyisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamajumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery No. 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka. Loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWange Colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika izina ama-scholarships. This is like ukuthi continue sis advance bangakwansi ukuthi basinike ama scholarship ngamfundi maybe I want to ngiyenza degree e sponsor me kuna abanye abangela umsebenzi abanike umsebenzi eWange Colliery kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho, so kumele basinike ithuba lokuqala nxa ke recruit umsebenzi. Even kuna abanye abahamba esikolo nxa ukuthi bayathatha kume ngo apprentice nursing vale esikolo sawe eCoalfield nakuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa eCoalfield bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana neziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
sake sakhulumisana labo sihambe kugathering lezana ezenziwa every 16 but asikaze sibone action engani ingcono. We have said it several times sakukhuluma kanene but bakhanya ngani they are reluctant akabenzi lutho especially ebantwaneni they stick on saying ama widows but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu kwaphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance ukuthi bethathe some of those abantwana abama-deceased labana at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini bethole imisebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo uthi inkampani yewangecolliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika kumgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yewangecolliery. U-Ephraim Zulu omunye wabo
ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yi-wangecolliery company ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi ewange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yewangecolliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kukaTB Joshua oweNigeria obesaziwa ngokuthi ngomprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kukaTB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutwanga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not a Zimbabwean. We as a government of some sort
is a fellow. TB Joshua ubengaso sizalwane salapha eZimbabwe kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khona apha eAfrica ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kukaTB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okusipheleyo ukuthi uzehlise uzithobe. Sithi lala kuhle TB Joshua, izifundo sitshele zona sizasala sizilandela ezifana lozothando, lozokupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngoyeliphi ilizwe, ubulothando olumangalisayo.
Unkosikazi Sukoluhle Sibanda obengumlandeli kaTB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhu efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu nezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kukaTB Joshua ngoba selokhu ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhu ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izilwamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala ukugcwala kwalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhu ingakazakali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo amaqembu amakhulu emidlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intathelizweni wethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo oludaba ngogcweleyo.
Ukusibona sika group 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lile mikhromelo eyi-9.2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leKFC United lona lile mikhromelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lile mikhromelo eyi-6 kuthi eleZPC Kariba lisendaweni yesine lile mikhromelo emihlanu. Emsileni kule Herentals leyada lile mikhromelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusibona sika group 1 ukusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusibona sika group 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn nele Highlanders asele ehlezi phezu kwengalane le mikhromelo isikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu le Highlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulo mdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphakathi kweviki ukuthi laphana okumele sike khona siyeqidisa kuyahlula but ngifuna ukuyasebenza gadalala njengomqeqeshi kodwa i-2-1 saliyitholanga namhla futhi sakathola amaningi ngoba mbona ngani amabili amathathu hhayi kumele angene kodwa abafana abazange bekwanisa novalo singatsho but yinto engithi njengomqeqeshi sizakhonisa ukuthi nisebenze ngaso kusiyaphambili.
Kusibona sika group 4 iqembu leNkezi Platinum Stars ilwe lihlezi phezu kwengalane lile mihlomelo yi-9.1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona ilile mihlomelo yi-6. Iqembu leNkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mhlomelo wodwa iqembu ngalinye. Kusibona sika group 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elile mikhromelo emihlanu ukuthi ngemva kwalo kula maqembu abalisa ele Black Rhinos kanye lele Tenex ale mikhromelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyika Diamonds elile mikhromelo emithathu. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo uJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thunge Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasotsha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.